Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 17 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Udlakela oluqondiswe kwabukuza kwele South Africa okuthiwa kabasuke baphelele kulolu lizwe lube khona kwezinye indawo kodwa ngezinga eliphansi kulalokhu kade kusesatshelwa ngabanye.
Kanti njalo siyabona ukuthi lolu dlame solutholwa bebhetheka solutholakala endaweni eyihlukile njengase Eastern Cape sizule nokuthi ukhona omunye obesaqulekile phakathi kosuku uma kukhulunywa ukuthi asazi ukuthi uzogcina ivuka na.
Sokungamalanga amathathu igciwane le-coronavirus liqhubeka lihlasela abantu abedlula amakhulu amabili ngelanga.
Loba noma kwazokufakwe ama strict measures awe lockdown noma ikuyini, umuntu uyahamba ngendlela uyahamba esitolo, uyahamba esiyathola omunye umuntu oyangena kuleso sitolo esiyawucupha lowo mkhuhlane eyodlulisela komunye umuntu.
Kuhlelo lwethu lapho esikhangela ukwenziwa ngamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Namhlanje sixoxa lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, uMnumzana Mqondisi Moyo.
Imihlelo esiphezu kwaso kathesi njengebandla le-MRP sibhizi siyakhankasa, siyabhoda, sihamba silungisa ama-structures.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Udlakela oluqondiswe kwabukuza kwele South Africa ukuthiwa kabasuke baphelele kulelo lizwe lube khona kwezinye indawo zalelo lizwe kodwa ngezinga eliphansi kulalokho kade kusesatshelwa ngabanye. Bese kulamaviki ambalwa inhlanganiso yezizalwane zakwele South Africa ethiwa Dudula iqoqa ukuxotsha ngamandla izizalwane zakwamanye amazwe ngelanga layizolo kodwa kuqhamuke udlakela endaweni ezilutshwana. Kubikwa kubotshwe abantu abambalwa, abanye ababotshiweyo ngabenhlanganiso yeDudula ababikwa bebeyilabo ababonakale emfanekisweni yabomabonakude ebulenjini be-internet bekhuthaza abantu ukuthi batshengisele njalo babikwa sebekuphika lokhu. Isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi kugqekezwe izindlu lamabhizimusi abukuza endaweni ezibalisa i-Deep Sploot, Alexandra neSoweto. Njalo kulomunye obikwa elimele kakhulu waqaleka obelokhu engakaphaphami. UMnumzana Sibanda utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe isebenza lamapholisa kanye ne-South African Human Rights Commission ukuthi ilethe ukuthula njalo ibone ukuthi abadale loludlakela bayabotshwa bejeziswe ngoba lokhu kusesatshelwa ukuthi loludlakela lungaqhamuka njalo.
Ake ngithi ukusukisela cishizolo phakathi nosuku siye sabona ukuhlaselwa okweyitolo nemizi eminingi lapha kwelaseSoweto eyabantu bokuza ukuthi ubusuku bonke nje lobo budlulileyo okusukisela kumhla ka-15 kusiya kumhla ka-16 bekunokutshontshwa okwempahla ezabe yizitoli kakhulukazi kwagcina kusiba nokudubuleka kwabantu. Kanti-ke labo abayibona akade behlele lo mbhikisho nokubonakalisa bona bathi baye bathi bayazisusa kulokho baze bakhipha nezimemezelo bememezela ukuthi ayibona abambandakanyeki kulokho kulobukusela nabantu ababebayo. Kodwa siyazi ukuthi abantu basuke begqugquzelwe ngomyalezo wabo kodwa-ke sikubonileyo yikho lokho okusho ukuthi kunabantu abambalwa ababoshiwe. Siyazi ukuthi ukhona omunye wabo labo baholi ogcine eboshwe kwelaseProtea namhlanje onguyena okade egqugquzela naye ehamba phambili ekugqugquzeleni kwalaba bantu. Kanti njalo siyabona ukuthi lolu dlame solutholwa bebhetheka solutholakala endaweni eyihlukile njengase-Eastern Cape sizule nokuthi ukhona omunye obesaqulekile phakathi kosuku uma kukhulunywa ukuthi asazi ukuthi uzogcina ivuka na. ngoba eshayiwe kanti naphakathi emalokishini kunabantu abaningi abahlaba umkhosi ngoba behlaselwe kwela se Deep Kloof namhlanje bekukhona abantu akade bebuya eAlexander kanti Alexander siyayazi ukuthi iyona ehamba phambili kusukela ngo 2008 kulolu dlamo olwenzekayo lwaluqale khona kungakho ke sibone kusiba nazo zonke lezi zinto nokushiswa kwamatela kwathi ke phakathi kosuku namhlanje kwaba nabantu abaningi kakhulu kakhulukazi lapha ngase Deep Kloof kanti nabokuza ke naminyi inhlanganiso zalapha South Africa besivumelene ukuthi sizohlangana khona abantu abaningi kodwa sidinge sibaqhuquzele ukuthi bangasondele ngoba sibesabela ukuthi kungaba nobungozi uma lamaqembu angathi ahlangane kwasokusiba ke nombhikisho omkhulu okade uhamba nabo laba bantu besithi bangena ezindlini kodwa bebegadwe amaphoyisa sesilindele khona ukuthi sibe nezigameko esingazithola eziye zaphuma kulezo kulokho kuhamba ngoba labo bantu bebethwele izikhali okusho ukuthi makunabantu abahlaselwe sesizovula ngokusemthethweni icala silivulela bona laba bantu laba bayibona abakhokheli bayo lombhikisho
njengenhlanganiso kuyini lina elikwenzileyo ngalolu daba njalo kusasa kungaba khona okunye kumbe lisuthisekile ukuthi sokwedlula
empeleni ngeke sisho ukuthi sisuthisekile ukuthi kwedlula kukho lutho lwedlule leyi saseyimpe enkulu kakhulu ngoba siyakholwa ukuthi abeze politiki bakhona noma bengakhulumi abahambisana nakho lokho kwenzakalayo ukwenzela ukuthi mhlawumbe ukuhluleka kohulumeni ukwenza izinto lezi zidingwa ngomphakathi nokungabi khona kwemisebenzi basuke bacashe ngabantu bokuza thina esikwenzayo njengenhlanganiso yamalungelo oluntu kusukisela nje masiqala ukuthola ukuthi kuzoba lento efana nalena siye sasebenzisana nabaphathi bamapoyisa sasebenzisana nabamalungelo oluntu abafana ne South African Human Rights Commission njengoba bona beyikomishini ukuze abakwazi ukubiza noba ubani omenecala okusho ukuthi njengamanje lona leli qembu labantu laba ngoba linabakhokhela abaziwayo ma kunabantu kunodlame oluthile esingaluxhumanisa nabo kusho ukuthi sesingaluthatha ke silu report kuyona i South African Human Rights Commission kanye nasemapoyiseni sivula amacala ngemva kwalombhikishwa namhlanje makungaba khona igameko ezokuhlaselwa kwabantu lezo zigameko singaziqondanisa ncamanje aziqondane nabo laba bantu bese sivula icala ngoba ukwenza kwabo nokumema kwabantu kusuke kukhomba ukuthi bebesazi ukuthi ukubhikisha kwabo kungagcina kwenza ukuthi abantu bahlaselwe kanti kungakho bebethwele nezikhali ebegqoke nempahla yamasosha ukuthi bebesempini kanti siyaqhubeka njenganamhlanje besiguquzela abantu bokuza ukuthi bangaphumi njalo bangaye ezindaweni ezingaphephanga okufana nokuthi nasempikishweni namhlanje sesabaqhuquzela ukuthi bangafiki ukuze kungabi khona ukuhlangana nalabo ababhikishayo okungabangela ukuthi bagcine ikube nokulwa kumbe nokuhlaselwa
lo ngumnumzana Vusumuzi Sibanda esiphatha amandla senhlanganiso eAfrica Diaspora Forum. Kusokungamalanga amathathu igciwane le-coronavirus liqhubeka lihlasela abantu abedlula amakhulu amabili ngelanga. Lokhu kutshengisa ukuqansa kwamanani la okuphindwe kanenginengi nxa kuqathaniswa namanani amaviki amalutshwana asanda kwedlula lapho kade sokusiba labantu abengadluli ichumi ababanjwa igciwane leli ngelanga. Izolo ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba kulabantu abangamakhulu amabili lamachumi amathathu 238 abatholakale belegciwane leli. Lolu gatsha luthi kulabantu abathathu ababili babo bengabakobulawayo noyedwa oyeHarare ababhubhileyo bebulawa yiCOVID-19. Iningi lababanjwe igciwane leli ngabesigaba seMashonaland West abalikhulu lanhlanu 105 kulandele eHarare okulaba ngamachumi amane lanye 41. Inani labahlatshwa ijekiseni yeCOVID-19 lokhu liphansi lanxa uhulumende esithi amajekiseni la awasileli. Kuhlatshwe abedlula inkulungwane ezimbili 2669. Ukuhlaziya ukukhwela kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus sixoxe lomnumzana Difa wa Jabibango isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane.
Ukwanda babukande noma ngithi uqhubekela phambili sibona amanani abantu abaphathekayo ngumkhuhlane we-coronavirus lo i-COVID-19 elizweni eZimbabwe. Kutshengisela sobala babukande ukuthi umkhuhlane lo ilova nje abanye abantu besayishaya indiva besawuthathela phansi, kodwa kutshengisela sobala ukuthi umkhuhlane lo usasekhona njalo kusadingakala kakhulu ukuthi kuthathwe izinqumo ezokuthi abantu bahlale baqhubekele phambili ngokupractice zalokhu okwakukhulunywa imithetho leyana yokuthi abantu i-social distancing, abantu abaqhubeke ngokwenza into ze-social distancing, njalo abantu abaqhubeke njalo begeza izandla kakhulu, njalo abantu baqhubeke ngokuthi ukuba baningi kwabantu akube yinto eyenziwa to the last resort. Ikuthi uhlupho olukhona babugande ukuthi ezinye izinto nxa zisenziwa noma nxa zifakwa imithetho efana nayo, especially kakhulu nxa sikhangela ama-pandemic afana labo-COVID, uhlupho lokhona ukuthi kwesinye isikhathi abantu sisuke sithatha ukuthi yinto kahulumeni, kodwa sesikhole ukuthi imithetho lefakiweyo ifakelwa ukuthi igweme indlela umkhuhlane umemetheka ngakhona.
Uhulumende siyabona ukubana uyathatha amanyathelo afana lokuvala ilizwe ngaloko kuthiwa i-lockdown, kodwa kukhanya kungancedi ngoba amanani siyabona akhuphuka. Wena ubona ngani kungakubangelwa yini ukuthi uhulumende kenze yini okusemandleni akhe wonke kumbe kukhona okuthaya amanzi?
Amanyathelo awukuvala imngcwele lokho esikubiza sithi ngamabhoda noma sithi amanyathelo okufaka ama-strict measures awama-lockdown kungumkhankaso omuhle, kungumkhankaso njalo ongasiza ukugwema umkhuhlane lo we-corona, kodwa ke awusoze ube yiso isisombululo sokuthi abantu baphele baphume baphele kulo mkhuhlane. Into efanele ukuthi uhulumende ayenze kulesi sikhathi ukuthi azame ukugqugquzela abantu ukuthi abantu babe le-confidence ekuthinini bayenelise ukuthi bahambe bayehlatshwa i-vaccine leyo, ukwenzela ukuthi imkhuhlane le iyenelise ukuthi umkhuhlane lo uzuphele ebantwini. Ngoba iloba noma kungaze kufakwe ama-strict measures awe-lockdown noma ikuyini, umuntu uyafa ngendlela uyahamba esitolo uyahamba siyathola omunye umuntu oke wangena kuleso sitolo esiyawucupha lowo mkhuhlane eyodlulisela komunye umuntu. Kodwa-ke abantu nxa sebe-vaccinated kuyabe sekuyindlela elula kakhulu ukwenzela ukuthi abantu umkhuhlane lo uphele ebantwini. Indaba ye-vaccine le babugande asondaba eqala kathesi. Ngithemba ukuthi iningi labantu abazi noma ababala kakhulu ingwalo bayazi ukuthi umkhuhlane lo umkhuhlane owaba khona njalo obizwa kuthiwa nge-Spanish flu ngo-1918 waze waphela ngo-1920. Bakhona abanye abadala abalokhu besakhona bayazi ukuthi umkhuhlane lo badlula kiwo. Abanye sebegugile kodwa noma sebegugile kodwa bayazi ukuthi umkhuhlane lo badlula kiwo. Indlela okwaqedwa ngayo umkhuhlane lwana kwakuyukuthi abantu baphiwe ama-vaccine ukwenzela ukuthi abantu baphephe kulo mkhuhlane. Ngaphandle kwalokho sisaqhubekela njalo lokho sihleli kuma-lockdown, sihleli ama-borders evaliwe kungela sisombululo ngoba akusoze kuncede ngalutho kunalokho ngaphandle kokuthi abantu abahlatshwe ama-vaccine.
Lo ngumnumzana Difa wajabhi Bango, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, ubeqoxa ecingweni le-Studio 7 eseLondon. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elizimlive.com lithi sokubotshwe abantu abambalwa abayizihlobo zomunye umlisa owabulawa ebhawa elithiwa Luriro eHarare, abahambe lesidumbu somufi basitshiya endlini kamsekeli webandla le-MDCT umnumzana Elias Mzuri ongumnini webhawa okwabulawa umuyi. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi omela iNorton edalele ephalamende ezimele umnumzana Themba Mliswa uxotshwe edale izolo ngemva kokuthuka umphathintambo wezemithetho umnumzana Kazembe Kazembe emethesa ubuthakathi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumela nge-WhatsApp.
Balaleli kwe-Studio 7 linjani? Nabasakazi kwe-Studio 7 ngapho e-Washington DC ninjani kodwa? Lani niseZimbabwe, niseSouth Africa niyaphila kodwa? Balaleli nabasakazi kwe-Studio 7 ngithi ngiyibeke le ndaba la engaqondi khona. Kanti-ke kwenzakalani lapho eZimbabwe? ngendaba yamaphathi amaningi la alonke efonywa sizoyikhipha kanjani le indlovu iphiliswa le eyizalo le makube nani lonke lifoma amaphathi amaningi amaphathi amaningi eoro la amanye amaphathi aseceleni yila athenywe yona le iphathi le enobukurobhani elokhu ehambe robha abantu ibribe abantu ukuthi kube namaphathi amaningi ukuze le amaphathi amaningi adistebe ama-elections yebo khona asifuni one party state vele elidizaneni kumele kube namanye ama-opposition party azo-opposa ukuze abe lena balungise kahle kodwa la amaphathi ezimbabwe ngibona ngathi semaningi kakhulu nje adistebe amanye ayale nale if ngabe mina kuya ngami ngabe wena mqondisi moyo nalo chamisa nje ngabe kuyahlanganwa lapho ukhishwe la amanye amaphathi lana akhona lana kuze ukhishwe le iphathi ikhona le indlovu kayiphikiswa le izane yabomnangagwa le ekade yathi ngena yathi vele yazalwa nobuqhophololo namanje lonke isesinawo lobu buqhophololo bayo evele iphume le iphathi ngoba ayakhi iyadiliza manje kwathi ukuthi uyabheka eledizaneni lapho transport abantu kuthiwa bayeminyana kuzubukho kuyikuthi ezinye imoto zabanye abantu zipakile lapho zihleli azenzi lutho abantu baswela i-transport ukuhamba abantu baswela ukuthi umuntu noma egula aye esibhedlela lo okhulumayo ngowaselupane esigodini sasekana ejabhiwa ingaphansi kwenduna uMabhiwa
Sanibonani, sanibonani, basakazi be-Studio 7, njani, nisaphila kodwa. Hayi, ukhuluma noThulani akwandlela oqhamuka eFlabuzi phansi kwenduna eOsibasa. Ngithi mina bantu bakithi bakomthokazi, sicela luke livule ingqondo zenu, nivule namehlo enu, ningalali. Hlukanani nezinto sezizana uPF neze-MDC. Whatever is MDCT, whatever is MDC Alliance, must wake up and sibe singabantu abazimele votelani iqembu lemthokazi Republic Party liyagijima noZANU PF niyagijima noMDC izinto zesishoneni thina sisizwe sikamthokazi sizwe siyimele sodwa ngoba namanje sibilokhu besihlukumeza kanye basihlukumezela khona lokuthi nasisizwe sikamthokazi sizwe sikamzilika sikasalobhengula kodwa nina nisagijima noMDC naboZANU PF wakwezwa kuphi ukuthi mina wangithatha ngumntwana kamakhelwane ngizohlala emzini wakho mina yimi ufanele ungisize izinto zakho ngizodlungisa kanjani izinto zakho ngoba mina izinkinga zizala ekhaya zaziwa ngumnikazi womuzi into leli yenzayo ligijima naboZANU PF naboMDC nabantu basesishoneni lizobafaka ukuthi libavotelwe amakhansela sithi sithina sihlala la eGoli manje siyasokola la eGoli sihamba sihlangana neyinkinga la eGoli ngendaba zenu nabantu beZANU PF nabantu beMDC anike likhule mani emqondweni mani liwazi ukuhlukanisa into embi right this social system is very useless baba
ngibona abantu bakuzile njani ngizindawo hayi zalo PF lonyaka kuzovotwa nzima ende ngale corona le itshengise abantu izinto eziningi ivule abantu amehlo ngezinto ezini akula umuntu ongavoteli zalo PF ende lonyaka vele angicabanga ukuthi kona izalo PF layo vele iyakwazi vele kula umuntu ongavoteli ngendlela ihlukumeze ngakhona abantu ngendlela abantu abahlukumezele ngakhona abantu bavalwe ezindlini abantu bengelaphudla abantu bebulawa indlala manje vele angithi uthole lutho izanu PF that's why ubona nje beloka bebusy amaphoyisa ehlevele njabule ethi aza kupha abantu ngoba vele amaphoyisa la izikhohlakale amaphoyisa la akuna maphoyisa ezimbabwe la izikhohlakale kuphela abantu ababulawa indlala umuntu okhona uma umthole egqoke iuniform acaba ukuthi maybe umbhathisi isaka benjalo bephelile bayahlupheka ubona betshontsha izinto zabantu yabona abantu bakhithi ngeqiniso amashona la kumele bayacotshe endaweni zabo omunye lomunye ayesebenza lapha ahlala khona ayesebenza lapha azalwa khona izakhamuzi nje mazingaqina zicotshe bonke amatitsha konke yonke into nje kathi bona bengathusela kangaka izakhamuzi zithi abantu abazobona basebenza babebona amashona la egcwele emzini izakhamuzi zithi abantu abazobasebenza kuphi abantu abazibhadalela imali bavala izibaya bafundisa kodwa bahleli emakhaya bahleli lapho la ma-degree balento yonke ubuya kuzofundisa abantu ababuthwayo estrategy ngoba amaphoyisa la evidence vele ikhulu ukuthi aso bantu abafundileyo izezo zabo aye ukuthi ufundile uye uyenze nje amaphoyisa la abantu abakuthe strategy bese faka imsebenzi
njani basakade ya siyayizile ukudana ifa ngumnankagwa ngemva kopresident ekhulume labe musician ukuthi bona kuyenze ama-shows abo thina siyakwazi vele ukuthi obusayo uchiwenga umnankagwa wabikwa nguchiwenga ningamangali yena ngakuqala umnankagwa waconsulta ushef wakhe uchiwenga yabuka
salibonani basazi bakastudio 7 nabalandeli bakastudio 7 mnazothanda ukukhomenta kakhulu kule ndaba yezekhi izekhi abantu sebeqala ukurejista seyiqala ukurea awukhamze ukuthi be-announce inamba engaseyiyo yabantu abarejistile angidiyisakukuriga khona lokho sekubonakala nje ndisuka nokusuka nje sebeqalile into izekhi ayekeyekele ukusebenzisa izandla singabantu bezimbabwe sisokola ngaphandle kwelizwe sisokola ngaphakathi kwelizwe kungenxa yayo ezekhi le abake behlonipha amalungelo abantu please siyacela
lawo ke bekungamazwi enu linaba laleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi enu balaleli lingathuki njalo imilayezo yenu ibe mfitshane. Kwezemelika, ugatsha lwezempilakahle kwelemelika luthi umkhakha omutsha we-coronavirus othiwa yi-Delta ulakho ukuba yingozi ephindwe kaninginingi ngoba ukhanya ulobukhali kuleminye yonke imikhakha ekhona. Ngalokho lolu gatsha luthi umkhakha lo usufakwe kusimo esiphezulu sokulimukisa uzulu. Uhlobo lwe-coronavirus lolu lwesatshelwa ukuthi lungafohla lungene emzimbeni womuntu ohlabe amajekiseni e-COVID-19 womabili. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo.
Kungenzeka sibili kakhulu ukuthi singabona ingxenye enye ingavaccinated laba abalandela uTrump abathi bona abakholelwa kuleli daba legciwane leli lwe-coronavirus. Kodwa okusalayo I'm sure ukuthi bangaqala ukubona sokuyibo bodwa ababanjwa yileli gciwane begcina besiba sezibhedlela. I think bazokhuthazeka ukuthi labo babone ukuthi hayi ngempela kusho ukuthi i-vaccine le iyasebenza labo baqala ukuvaccinate. Okunye okuqakathekileyo futhi ukuthi i-education ngoba abantu abaningi laba abangavumelani layo le science ethi kumele abantu bavaccinate yilaba abantu abalandela uDonald Trump izinto ayebatshela zona ukuthi igciwane leli it's a hoax, igciwane nje elicreatwe ukuthi likwazi ukuthi libhuqe embusweni. I think abantu abafana njengabo odokotela esingathi ngama-family doctors yibona abanganceda kakhulu ukukhuthazisa ama-patients abo ukuthi bahlatshwe baphephe. Kodwa ngokubona kwami ngibona ungathi abaningi bazogcina sebevaccinatile ngoba bazobe bebona ukuthi hayi ngempela bale risk yokuthi babanjwe leli gciwane if bengahlala bengavaccinatanga.
Ungasitshela ukuthi ubona ungani bona labo abala ukuthi bahlatshwe ikakhulu abebandla lama-Republicans bengagcina na labo sebehlatshwa kumbe nxa kuyukuthi igciwane libanganeno njengalokho okwenzakala kathesi sizabona kule ngxenye yezwe leyomelika engahlatshwanga.
Ukuqala nge-coronavirus siyazi ukubana owayengumongameli we-America uDonald Trump wayevele engavumelani lama-scientist nge-coronavirus wayethathela phansi esithi hanje ngoba ligciwane okuzodlula. Kodwa sibone sokufa abantu abafika almost 500,000 lapha e-America okuyinto ubana ngabe uTrump wa-acta fast wakhuthazisa abantu ukuthi ba-social distance bagqoke amamaski ba-sanitize bakline izandla bageze izandla. Ngabe asange sibone abantu abaningi besifo ngoba abantu abaningi bayalandela into ezikhulunywa ngumongameli njengoba kabe kungumuntu abamvotelayo bayabhelieve ukuthi into ezikhulumayo zizinqotho. So uBiden angeke ngisho ukuthi ngithi yinhlanhla noma yikuhlakanipha kwakhe kodwa nje ngumuntu wangena esisho ukuthi leli gciwane kumele silwisane lalo sibambene njengabantu bala lapha eAmerica sinjalo futhi sekula njengoba sekula amavaccine amavaccine la sengcede kakhulu siyabona into sezisiba lula khona manje mina ngilana eOcean City ngileta abantwana ukuthi bazodlala ebeach ngibona wonke umuntu nje akagqoka sagqoka imask ngoba abantu abaningi sebevaccinated so siyakuyatshengisa ukuthi siyaphela umnyaka sibili ama-mask kuyabe sekuyinto emandulo igciwane leli tshengisa ukuthi siyabe sesilinqobile
lo-ke ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Reston esigabeni se-Virginia
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote
Namhla uhlelo lwethu lwezokhetho sixoxa nomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo siqale ngokumbuza ukuthi amalungiselelo abo okhetho ahamba njani
Inhlelo esiphezukwaso kathesi njengebandla leMRP CPC siyakhankasa siyabhoda hamba silungisa ama-structures ezabelweni zonke zakithi kweli kaMthwakazi sinanzelela ukuthi silama-provinces amane iMidlands iMathebeleni North iBulawayo leMathebeleni South siyahamba sifundisa abantu ngokuqakatheka ukuthi balandele kumbe basekele ibandla leMthwakazi Republic Party njalo abantu bakhanya baphakama sibili kakhulu sinanzelela ukuthi without ama-structures abantu abanyeke babe njalo ibandla lethwale ngeke likhule ezabelweni ngoba ibandla likhuliswa ngama structures
siyabona ukubana kulodaba lwegciwane le coronavirus udaba lolu luphambanisa njani ekukhankaseni lekudingeni abasekeli ukuthi balivote
udaba lwe coronavirus liyasi ihlukumeza sibili lusibisela emuva enhlelweni zethu kusukusela luqala ngomnyaka ophelele kuzofika namhlanje sinanzelela ukuthi last year phose kubulawayo lwathi luqala lolu daba sasesibhukhe ihall enketha 7 khona ngale kobulawayo ngobuhlelo lwaluyukuthi sibhode amahall wonke akobulawayo sitshela abantu ngebandla leMthwakazi Republic Party kodwa ngenxa yaleli gciwana sesithola ukuthi sokunzima ukusebenza sibuthanisa abantu but okunye sikunanzelelayo futhi ukuthi ibandla leZANU-PF alikho honest ngalo daba lo coronavirus ngoba sibone ngani sebepolitika ngalo uzananzelela ukuthi bona bayathi abantu abavunyelwe ukuhlangana bebanengi kodwa uthola ukuthi bona bayahlangana bezenzela inhlelo zabo sikubonile khona le Harare ngesikhathi ukugcotshwa kumbe kulungiswa isithombe sikambuyane handa iZANU-PF ibigcwele Harare bezenzela lokho abakufunayo sakubona futhi umnangagwe esiza lapha ngeviki eliphelileyo esiza esithombeni sikankomo bebhoda lalaphana kuhengi lendawana zonke babehamba bediqukuqu labantu kodwa nxa kungabantu beopposition bayala bathi bona igciwane alivu ole corona alikavumeli ukuthi abantu babuthane so ke hayi kuyasisebenza nzima konke lokhu mayelana ngegciwane ngoba sibona ukuthi iZANU-PF kayithembakalanga ayikhulumi iqiniso iyavimba iopposition ukuthi ihlangane
siyabona ukubana kwezinye izigaba ikakhulu ezemandebeleni amanani aphumayo atshengisa ukubana balutshwana abantu asebebhalisele ukuvota lina lithini ngalokho liyabakhuthaza na njalo bayasukumela phezulu yini
ndiqiniso babugande inani emhlubulweni wela kithi ngapha eMandebeleni abantu baregister kancane sinanzelela ukuthi ziningi izinto ezihlukumeza abantu bakithi okwenza mhlawumbe bengazihluphi ngokuvota abanye babhizi badinga imisebenzi abanye babhizi badinga ukuziphilisa kathi njalo abanye ngawukhuluma lawo bathi bona sebalahle ithemba endabeni yokuvota benanzelela ukuthi ibandla leZANU-PF kaliyenza ukuthi kube le-fair elections izikhathi zonke yikho-ke bathi bona kuyabadina ukuthi baqhubeke besenza into ababonayo ukuthi ayilamphumela oqondileyo kodwa-ke abaningi futhi njalo bayasithembisa ukuthi nawo njengoba ibandla labantu le-MRP selikhona bazazama ngezo zonke indlela ukuthi baregister bavote kodwa-ke kunzima nzima kakhulu njengoba sisho la ukuthi abantu abaningi abaphakamela ukuvota ngoba sekunanzelayo ukuthi obekulekha kakhulu phakathi kwabantu bakithi ukuthi bafundiswe ngalokho esingathi khona ukuqhakatheka ukuthi why kumele bavote sinanzelela ukuthi siyabafundisa ukuthi kabavote kakhulu lapha ezabelweni sikhangela kuma elections la kuma constituents ukuthi yikho lapho kulendaba khona ngoba i-local governance iyo eqhakathekileyo kakhulu ukuthi ngubani ophetheyo kuze abethuba bekwazi ukuvotela abantu ababafunayo njalo abazayenza umsebenzi wabo hayi ngoba badinga imali kodwa bedinga ukubamela okuqondileyo.
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party besixoxa la kuhlandla lesine lengxoxo yethu ngamalungiselelo okhetho luka 2023 tiyani indlebe kusasa lizwe ihlandla lokugcina lohlelo lwethu lwezokhetho. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje besikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Udlakela oluqondiswe kwabokuza kwele South Africa ukuthiwa kabasuke baphelele kulelo lizwe lube khona kwezinye indawo kodwa ngezinga eliphansi kulalokhu kade kusesatshelwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.